kukhanya okungathi umujiki lobhanqa khona manje, especially kuma swing states. Siyazi ukubana ama-election wonke esikenzeka ka-president, ukuthi uze uwine, kumele uwine ama-states la aphezulu la, iMichigan, Wisconsin, the Pennsylvania, ama-states angama-swing states, ngoba atshengisa ukuthi kwesinye isikhathi aloku uhamba avotele ama-democrats, kwesinye isikhathi awinwa ngama-republican. Okwamanje kodwa kukhanya ngathi uKamala Harris ulokuyimbijana advantage kuTrump, hayi kakhulu within i-era division. So asazi ukuthi zizozalwa mgomoni mhlaka 4 uTrump laye uHarris babhizi bese ePennsylvania kakhulu, ngoba iPennsylvania ikhanya ngathi i-very competitive kulolu khetho lelo. UBiden wayiwina ngo-2020 kodwa hhayi ngezinga elikhulu. So I think abantu bakaTrump babona kule chance lapho ukuthi bangayithatha back, ngokuTrump layo wayiwina ngo-2016 iPennsylvania. So yeah, okwamanje singathi nje hhayi ama-polls atshengisa ukuthi ngijiki lobhanqa.
Kuyini kodwa ongaguquka kumbe okungenza ukuthi omunye anqobe omunye endaweni ezinjalo, baba Moyo?
Abosimame, okuyibona esibona bengathi udaba lwelu lo-abortion, lama-rights abo, amalungelo abo ukuthi benza bakufisayo ngomzimba wabo, sekubona ungathi bona abaningi bakhona bahamba lo Kamala Harris ukuthi bathi amalungelo abo kumele anikezwe back, ngoba amanye ama-state sibona ukuthi asathatha la malungelo after umthetho ka-Roe v. Wade lwana wa-reverswa ngama-Republicans, i-Supreme Court egcwele ama-Republican afakwa ngu-Trump lapho. Okunye futhi esikukhangelelayo yukuthi kulama-Republicans for Kamala Harris sibona abantu abapreminent abafana lo-Dick Cheney owayengu-vice president ka-George Bush, lo mntanakhe u-Liz Cheney obe ngusihlalo omkhulu e-Congress e-representa ama-Republicans, uthi naye i-party yakhe yama-Republican ubona ungathi silahlekile ngokulandela u-Donald Trump. So une-influence la enkulu kakhulu, sibona ebhizi encedisana lo Kamala, sesike sambona uma even kwamanye amarali kaKamala ezama ukukhokha amanye ama-Republican ukuthi lawo asupport uKamala.